tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 26 kuzibandlela 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla lezanuPF basekela umongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumente zingenzi ubukhohlakali.
Amazwi kamongameli atsho ukuthi phakathi kwabantu bonke abakhona, kokusukela kubukhokheli khona ngale, bakhona abantu abangcolileyo.
Kodwa abaphikisa uhulumende kaMnangagwa bathi ukhuluma angakwaziyo umongameli welizwe leZimbabwe.
Okusimangalisayo ukuthi akulive in one ophezu kofanalo sekwawavotha, kodwa makungafungazweli ukuthi bonakalana kubhururi bakhe yibo abenza ubugwelegwele.
Umbalisi weNjube High School wancedisa abantwana besikolo lesi ukuba bathengisele emgwaqweni uthi sebethwele nzima abantwana besikolo njalo labantu abamaziyo.
Ayikuthi ngothiwa ngumntwana yethu lapho endihlala khona bafika bathatha bakuthetheyo batshiya bedili izizwe batshiya benza izinto ezi-upside down naharatha labantu apho endihlala nabo.
Ingakhuthiwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla leZANU-PF basekela umongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumente zingenzi ubukhohlakali. Umongameli wethule amazwi la asola ubukhohlakali namhla emhlanganweni we-International Pastors Deeper Life Leadership Conference eHarare wabafundisi abadabuka emazweni atshiyeneyo obuqoqwe iZimbabwe Assemblies of God Africa Forward in Faith Ministries. Uthe ilizwe lingeke liphumelele nxa iziphathamandla zikahulumende zisenza ungethembeki. Lokhu kusekelwe ngabalandeli bebandla lakhe. Omunye wabo ngumnumzana Philip Gawule.
Amazwi kamongameli atsho ukuthi phakathi kwabantu bonke abakhona, kokusukela kubukhokheli khona ngale, bakhona abantu abangcolileyo abanjalo, abanye abazafumanisa kabengcolile. Ngokunjalo umongameli lapho uzama ukuthi abeke sobala ukuthi akula ukuthi ngubani, kodwa-ke khonapho ikakhulu kubukhokheli obuphezulu kumele abantu bashiyane lokwenza izinto zokugwelegwela. Yikho okunjalo okubalwayo ukuthi ngezinye indlela uhulumende wethu angaka akumelele anjalo aye phambili ngecorruption ekhona. I-corruption le ekhona ingaqedwa kuphela yindlela yena leyo umongameli atsho ukuthi akungcolileyo kaphume ame phandle engabi khona ey'nhlelweni lezi ezikhona zokukhulumisebenzi womtiti.
So siyabona ukuthi-ke kulezinye iziphathamandla zikahulumende eziyake zibotshwe, kodwa zingabotshwa-ke ziyakhululwa. Sizwile njalo ngeviki ephelileyo iZimbabwe Anti-Corruption Commission ikhononi sithi bangaze bebopha abanye abantu bayakhululwa ngesiphangiphangi. So kutsho ukuthi lokho kwenza ukuthi ungathembeki. Ubona zani pho kumele kwenziweni, ngoba khanyazani lokho okuyinto kuyahlupha lokho.
Gabes, yazi into ekhuluma iqakatheke kakhulu, and le nto ethi leyo ngumongameli la iqakatheke kakhulu. Yazi ukuthi isipho selukhona la yikuthi abantu sebengani abaselakuthemba lokuthi uhulumende sibili ulokulwisa i-corruption. Yiko upresident wakhe yena bona bengabo abantu umthetho njengoba usenziwa abantu emakhoti ngale kumele la benze umsebenzi. Umsebenzi ukuthi onoyenziwayo ukuthi umuntu ofuma intelekt ocala kabotshe, kodwa uzabona abantu bonke abangenisa emakhoti bayaphuma bayazihambela, phumelenisa emakhoti uyaphuma bayazihambela. So konokwana aze kuthiya abantu bengani babona ngani ngamadlwane into eyenziwayo, kube kanti abantu bemele babotshwe amakhoti la ayenza umsebenzi bengayenzi into zobugwelegwele. Amakhoti la sekune-corruption kakhulu emakhoti la, yiwo kubona kusenza njalo. So babisele imisebenzi kamongameli emuva laba bantu, abamncedisi umongameli in the fight against corruption. If corruption kumele ilwise ngumuntu wonke, la makhoti la ayilwise, engafika umuntu esincaziki emakhoti ngale abantuthi yabhadala izimali sebezibonakala bezihambela phandle.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Patrick Ndlovu obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezaphu eMathebeleland.
Okusimangalisayo ukuthi akulive in one ophezu kofanalo sekwawavotha, kodwa makungafungazweli ukuthi bonakalana kubhururi bakhe yibo abenza ubugwelegwele. Akulezi ukuthi oyahambe ukuthi ekubheni ngesitokisini awakala ekotwa ebadzele ema ezitolisini kodwa ulesindele court so awe yakhuluma amazwi amahle umongameli sesimeleli action
limeleleni
sibone sebebotshiwe phela badzele umthetho wandaba siyizindaba zakhona zonke ziningi indaba ezenzakalayo izimali ezigalakade ezisabisayo ezizathiwa kudinga imoto ilambogini kudinge nomtakazibane imali yakhona sizojivela ngapi bathi abantu bangungunu bathi kulobugwelegwele obuthile okwenzakalayo khonaphana
kufisa ukuthi ngakwenziwani ukwezekuthi kulwisana lokungathembeki lokho
kababotshwa abantu umthetho awungakhethi ukuthi uzibane ngozibane okakhathesa namapholisa ethu balekhu bafile engqondo leyana ukuthi besaba ukubopha abanye abantu kathi singamaphosa aphiwa amandla okuthi babopha abantu bonke ngoba kunje ubugwelegwele bugcwele siyabubona kodwa kuna-action ukhuluma amazwi amnandi umongameli kodwa amazwi akhe kawaqinise ngezenzo kube izenzo kungemazi kuphela
ye siyabona ukuthi le Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuyakhuluma ngakho lokho ukuthi bangazi bebopha abanye abantu bayakhitshwa lingakajoni konokho-ke ubona ngazani kungenziwa njani ukuthi kungenzakali khonokho
lokho sokusithi yona kusezedena ngikwayayela manje Zimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa nasesifuna umongameli kumele abanike amandla ukuthi alandelisise ukuthi umuntu lwana ongenile esitokisini waye ngathiwa ngemthethwandaba akulandelelwa khona lokho akulandelelwa ukuthi ungenile esitokisini ayephuthe emthethwandaba indaba yakhe yethi hayi gwethu ngayigwethwa akhulule ngayikhulule kodwa akula oyedwa phakathi wabofikayo emthethwandaba alikokomhlaba uyalingana esibona khona ukuthi umuntu lecala mbekalacala kodwa nabaphendukele ezitokisini bamuntu akhona uyangena uzothi awuthenga amachikenini ethengela isitokisi sonke amachikenini uzothi wahambe wayezishopping e-South Africa wathenga amatenisi e-R23,000 kodwa awusoze umbona into akhona ehambe emthethwandaba
singathi kungani kukhona okuyesatshwayo la ukuthi engxa yabanye abantu bamomente okuthize akunjalo mfowethu
kukhona ngani kunjalo ngani kunjalo ngoba sizwile esifike ikhayakade indoda lapha ngani bacabana lenkosikazi sozothi ukuthi hayi ungahanje umthethwandaba abo kuyavela ezinye indaba kuvele kunjalo zikhona indaba ukuthi azokuphanda amangcwaba indaba lezi ahambe emthethwandaba so yikho zifihla mtem yikho zifihla ikuthi nje umuntu ngeko emsakazweni ye ukuthi uzwane wenze lokhu nalokhu ngoba kade ngalo ufakazi kodwa sekukhangele ngami ento ukuthi hayi kunikwazantungwana la
umnumzana Patrick Ndlovu lilunga lebandla lezaphu sixoxelaye ekubulawayo umbalisi wenjube high school uwancedisa abantwana besikolo lesi ukuba bathengisele emigwaqweni uthi sebethwele nzima abantwana besikolo labantu abaningi abamaziyo umnumzana Brian Mutsiba owabaleka ezimbabwe esedingwa ngamehlo abomvu ngabezomvikela uthi umntanakhe uwatshengisela emgwaqweni labanye bakhe abedlula ikhulu namajumi amahlanu 153 sebethwaliswe nzima ngamapholisa ensida labanye ababona ngezomvikela uthi izihlobo labangani labo bathwele nzima ngoba babuzwa nsuku zonke ukuthi waya ngaphi umutsiba okwelinye ilizwe eliduzane lele Zimbabwe uthi ke kuyamgataza okwenzakalayo
ayikuthi ngothiwa ngumntwana yethu lapho endihlala khona bafika bathatha bakuthetheyo batshiya bedilize izwe batshiya benze izinto ezi-upside down baharasa labantu apho endihlala labo they even further even went to uharasa abantu bengaphila labo inay pass bengena befika ezindlini zabo abanye banotshelwa ngama-10 abanye banotshelwa ngama-4 zithiwa kudingwa mina
abangani-ke manje abesabi kangako abangani bakho
abanarizin yothi besabe ngoba into le mina ngangiphuma labantwana ngangiphuma ngiyi-1 so phuma labantwana phuma ngiyi-1 nxa yokuthi bona ade befuna mina abadingi mina but bona nxaso sisebenza sebehlukumeza abantu abangadekanga phakathi kudinga station naleya kuthiwa kudinga mina sebeza badinga abantu ababengelalutho tta demonstration okuqine nje lokuqina sokuyinto enganayela mina
ulo mlayezelo bani ongawutshiyela ilizwe leZimbabwe nxa kuyukuthi ungatshela iziphathamandla zelizwe
nabayathatha imali yesizwe sibili betiskina siyithatha ukuthi sigijimise ubrian Mutsiba hhayi mina ngibona ngani lokhu akula mina so ngabathi abathatha imali leyo nabathona begijimisa ngayo bagijimisa la amashurigula atho nambethaya abantu ebhemba abantu ebulala abantu aligazi ezandleni zabo ngabayenza into engcono kakhulu
umnumzana Brian Mutsiba umbalisi wenjube high school kodwa umnumzana Joseph Chumba okudalele central committee kubandla leZANU PF uthi umbalisi lo usefake abantu abaningi enkingeni ngakho-ke kumele aziveze athoniswe ngumthethwandaba
yena ubalekele waye angabuyi azomela into yake akuqede ngokokuqala okwesibili singilesisizi ukubona kathi indaba into lezisenziya ngapha kithi ke lamandelelo emashweni ngalakula abantu abenza njalo bayafunda babo even lama teachers sikhuluma kathi ngikhangela i-analysis yama-percentage amatitsha abuyela ezikolo ngale emashoneni inamba yangkhona inani langkhona bengani liphezulu futhi ngibayazila i-average of 70% amatitsha afundisayo owakathesi kodwa ungabuya ngapha kwelakithi elamandebele balutshwani amatitsha abafundisayo abathengi abangapha kithi bazihlalele benze izinto ezinjengayena lo okhipha abantwana emaklasini singasibhadala amafizi wona idura kangaka abakhiphe eklasini esiyabasa ezitaradini lokhona yinto emele sizenzele sodwa singabadala ngale wayi sifuna ukuinvolva abantwana emtweni engayishiyo abantwana bethu sifuna bafunde sigcina sesikhala ngokuthi even kubonast abasangeni ngoba abala ama-qualifications angkhona abala o-maths lama-science subjects bekubeke sifa labantu abaziqoqote njengalowo ndoda lo okhipha abantwana ezikolo ebafake ezitridini ngangaziphumeleni azingenele esitridini xa efuna ukungena esitridini ungasebenzisi abantwana babanye abantu especially abantwana bethu emathembeleni ngapha sifuna labo bafunde babe izikhwicamfundo hashi lonke esikubona amanyala lawa ayenzakalayo
siyabona njalo ukuthi uthi abangani bakhe umntanakhe labanye abantu abamaziyo sebethwaliswe nzima ngamapholisa ensida ama-CIO labanye abathizi pho ke kuya ngaphi konke lokhu goleti
ngakuye yena azoziphindileyo into na wayezama ukwenzani ezothi yena ungafishelabo umntana njani abona kathi sisebengu uthola amafufu nabangani bakhe sethola amafufu yena kathi sisekuqatshile kathi so ngikhuluma sombizakabinyelo zakuzo lena usethole iviza usewile kile sizama uzeze khuluma esekustudio 7 khona ngapho emelika very very soon yindlela abayenza abantu ngayo leyo
umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu PF sixoxe laye ekobulawayo
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisiza siphuma ngapha e-voice of america ese-washington dc lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 6175 laku-7255 ekuseni susela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 sitholakala ku-909 medium wave laku-short wave 4930 13860 laku-15460 kilohertz ku-live talk sitholakala ku-short wave
abantu abaningi bathi bakabanelisi ukuya ezibhedlela loba odokotela abanye sebebuyele emsebenzini uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo
lo msakazo wethekelele isibhedlela se-Parelenyathwa Group of Hospitals lamhla ukuyahlolisisa ukuthi isimo sinjani selokhu odokotela babuyelayo emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi ngompandula nyakenye bekhonona ngeholo elinganeli indleko zabo osakhulayo uTapiwa Msonza uthi lanxa emukelwe kahle esibhedlela akalayo imali yokuhlawulela okunye kwalokho okumele kwenziwe emzimbeni wakhe
sengenziwa amathesti wonke okumele ngiwenziwe sekumele ngenziwe okuthiwa yi-endoscope kodwa kudinga ukuba ngihlawulele imali nakala eye kwemelika imali ebekukhulunywa ngayo iningi yikho osekungenze ngibe lokhu ngisesibhedlela odokotela kabatelani lami sebengidula nje njengoba besazi ukuthi angibayihlawuleli leyo mali edingakalayo
umnumzana Khujaye Mashope obesesibhedlela lesi lapho akade esethekelela isihlobo sakhe esilemvukuzane yomlomo wesibeletho uthi lokhu kukhanya engani odokotela labongi bazithathela isikhathi sabo ukuthi belaphe izigulane
when we came in
isikhathi sifike esibhedlela ngolwesihlanu besizwa abanye abatholakala bekhona ukuba isimo besisibi kakhulu kusukwana zangemuva thina singakafiki bekungela muntu obesiza isigulane isigulane besisiva nje obongikazi bengasihluphi ngakho sibone esinye salezi zehlakalo obongikazi bezimele nje bebukele umuntu eqhatsha bengasihluphi ngaye waze wabhubha sikhangele ngawethu seku-resuscitation room lapho bekuthiwe silinde odokotela
khona
ingcwethi kwezokulondolozwa kwabantu umnumzana Thamsanqa Mangena uthi kuqakathekile ukuba uhulumende athuthukise ezempilakahle ngoba akuncedi ukuba labodokotela kodwa abantu besehluleka ukuhlawulela imali efunakalayo
okuqakathekileyo kathesi ukuthi uhulumende ahlale phansi labodokotela ikhulunywe kwazakale ukuthi okungekhoyo kuyini ezibhedlela okufunekayo
Odokotela abaningi babuyele emsebenzini kulandela ukuthola imali abayiphiwe ngusomabhizimusi uMnumzana Strive Masiwa ozabanika okuchiyeneyo bazathola njalo iholo likahulumende. Umuntu odinga uncedo esibhedlela seParanyathwa uhlawula $200 eZimbabwe, 200 bond, ukuze athole ugwalo lwesibhedlela, njalo uhlawula $600, 600 bond, nxa kumele alaliswe esibhedlela. Kasenelisanga ukukhuluma labodokotela, iziphathamandla zesibhedlela lesi kanye lodokotela Paulina Sikhosana obona ngokuqhatshwa kwabodokotela ngokubuyela kwabo emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Sizokhangela amasiko okwamanje.
Sinana masiko wenzi umanzi
mina baba mkhulu
babe lobola
usenzi uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikwele Botswana khona ngaleke sesixoxa lo nkosazana Sethekeli Mdluli. UMamdluli ke ngomunye wabantu abangendanga ngokudaba lwethu lomhlanje sikhangela khona ukuthi kulabantu abaningi abangayendiyo ukuthi kambe kungabe kuhamba njani. Mamdluli, sitawamukela kuhlelo mama.
Yebo baba linja.
Siyaphila, kunjani kona hapo?
Hayi, ngapha ku right, lo nyaka izulu likhona.
Ye, akusitshele mamdluli, siyabona ukuthi abantu abaningi kulezi nsuku abayendanga. Siyakwazi ukuthi lawa wendanga. Kuhamba njani mamdluli?
Angazi ukuthi ngingathi okubangela ukuthi abantu bengayendi. Kumbe ngabona impilo esiyiphilayo, abantu kumbe sisuka sibe obaba labo bayesaba ukulobola abantu abangomama ngendlela yokuthi kabala mali. Kumbe isimo sangikhona sikhona emhlabeni angikwazi ukuthi kwenzakalani ngoba ungathi uyabuza uyezwa abanye obaba besithi kangilani bakhona labo baba abangathathanga labo mama njalo abangathathanga. I'm sure sisuka sibe sesikhangelana angazi ukuthi abanye babangelwa kuyini. Yabona ngombono wami ngibona ngani siyakhangelana kakhulu impilo esiziphilayo.
Ukhangelana lapha uJohni Mamdluli
kakhulu omama abanye bakhangela inzuzo angaboni ingane ubaba lo uphuka kakhulu kuba nzima ukuthi azinikele kuyo. Abanye njalo uyakukhangela ukuthi lapha vele nyalo ngithithi isikhathi sami lo muntu asiye muntu engingayakhalayo. Abanye njalo okunye okubangela ukuthi obaba ungananzela ngobuningi bawelwa ukuba lo mkhuhlane wengqondo ibugebengu bagcina besiyagcwala emajele. Omama esikhathini esiningi singani inumber ithuba phezulu kodwa kungakhutha inumber yabobaba basemajele labomama abangaphandle uyathola ukuthi engxenye kuyabhalansana ukuthi sonke ngabe siyathola imithi manje into ethuphayo ukuthi obaba bagcina besiyejele begcina bebulawa into ezinjalo begcina abanye begula umkhuhlane wengqondo ungananzela kakhulu obaba abaningi abanye bayandelwe ngumkhuhlane nalowo. Angazi-ke khonapho ukuthi kumbe ngikhulume okuyiso kumbe ngikhulume okungayisiko.
Ye siyabona njalo lani-ke kukhanyanzana abanye obaba kabasalilandi ukuze iphosa amazwi sokuhamba njani khonapho.
Ikhona sithi abanye basuka bekhangele ilife yabuyiphila like mina ngingu-business woman ngiyathengisa so abantu abangobaba sometimes babe sithi omama abanjengalaba ayengumkwanise cause uyazilayifi sasuyabe sevuke kutshela ukuthi endini imali lokho kwakho kwakungeni bacina besitsho njalo nxa bekhuluma lami esikhathini esiningi njengomuntu osebenza i-public siyasuke le ngxoxo labo baba uzabe sithi into ehluphayo lina lisuka libe selisiba la ma-powers amakhulu kakhulu okudlula thina singobaba. Ngingaba lenzuzo elilutshwane wena ungani uzuza kakhulu yagcina sokungani kuya ubaba uyanyathezelwa kakhulu but kuyabe kungekho njalo.
Ye nxa kunjalo-ke ubona zani bayakwesaba kumbe kunjani njani indawo ungazidingeli lawo ukhombise phela
abakhombi tsengakhombisa kanje ngayehluleka
babe sithini mamdluli.
Hayi babe sithi ngiyakuyawuna nje ungabona sesiba nesibindi sokubakhombisa kutho ukuthi vele asoze bengigwanise
boke kodwa vela kujayelelekanga ngaphela ukuthi umama akhombise vela kunjani.
Akujayelekanga yikho lapho abathina zobe sithi ya wena vele kuthitha yethu kukwanisa ngoba vele kuthisa uzikhombisela suyethulekile futhi.
Hayi ke siyabonga Mamdluli, ngithathele lithuba ukuthi mbonge umama uSethekeli Nyathi uMamdluli ukhona ngale ke kule Botswana la ke ndanga ungathina lokusasa mama.
Thank you Dube.
Hayi ke sima lapha namhlanje ke kuhlelo lwethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo
ye
omanje othi sikhangele ezabatsha silo makhiwobe.
Yo, yebo 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 mthwakazi omuhle zimpapo omuhle ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lomnashi emtuzwa owebandla elezanu pf siphatha udaba lwenkohlakalo oselubhahlile elizweni Mnashe ngiyakwamukela kuhlelo bafo unjani awusitshela umbono wakho malana ngalokho kwethulwe inhlanganiso ye Transparency International ngeviki edlule besithi akukatshintshi lutho kwele Zimbabwe nxa sesixoxisana ngendaba zenkohlakalo
Ngiyabonga kakhulu kuba kuhlelo thanda ukuthi mina inhlanganiso ye Transparency International iyabongeka kakhulu ukuthi ilokhu ikhangele emazweni athiyetshiyeneyo ikhangela indaba zenkohlakalo lezo kodwa ukuthi bethi eZimbabwe akulanto etshintshileyo ngibona ngani kungaba yize sesibonile ukuthi ever since 2017 November iZimbabwe sekulonguquko enkulu kakhulu nxa sikhangele indaba ezobugwelegwele sikhangela kakhulu ngoba ever since ukungena kukamongameli ubaba uMnangagwa sinanzelele ukuthi uhulumende usethethe inyathela lokuthi laye eqalise ukukhangela indaba lezi ezenkohlakalo okokuqala uhulumende usethe up atha ngama anti-corruption courts okwesibili i-CRP layo isile unit ethiwa anti-corruption unit okwesithathu sibonile ukuthi Zimbabwe anti-corruption commission inikwe amazinyo awo aloliwe ukuthi ibe lesi sindo ibe njalo le advantage ukuthi la iqalise ukuhamba i-investigator njalo ibupha isenzela ukuthi indaba zonke ze-corruption elizweni ziwe
ingcwethu ezijiyeneyo zithi inhlanganiso le ayikayenzi lutho ukulwisana ngalolu dubo ukubona njani lokho
Mike kungabe kuyikuthi for a long time abantu ngendlela esibone ngayo kwabotshwabotshwa nokwi-investigator abantu abaku-politics yikho abantu begcina becabangela ukuthi izakhi was established ukudila labantu abaku-politics which is the wrong thing siyakwazi ukuthi ubaba uMnangagwa nxa ukhangele udizovile izek athi khona i-commission athi khona wafaka entsha ethungamelwa kumama ujaji Moyo sibonile ukuthi into esizenzakala lapha sokulumahluko kakhulu indlela eyenza ukuthi abantu begcine becabange ukuthi into leyi isikhangele kwezombusazwe kumbeni kwezepolitiki yikuthi abantu they are hungry for results which is a very correct thing to do but kumele nanzelele ukuthi umuntu wonke emhlabeni ngenxa ye-constitution yethu is regarded as innocent until proven guilty
Munashe njengentsha yebandla lezanu PF kukhona na selikwenzile ukulwisana ngalolu dube
I saw a spokesperson of Youth League but enginakutsho mina ukuthi sibonile i-national executive yethu Youth League iphuma le-resolution eyokuthi they are going to be 100% against any forms of corruption sibonile last year bethungamelwa ubaba uLouis Mathutu besenza okuthiwa ngama-name and shame bakhuluma ukuthi uzibani ukamele investigatewe tina city akube le zero tolerance to corruption regardless of i power of i status of i position
hayi siyabonga Mnashe Sakazo muhle silugciba lapho uhlelo lwabatsha kodwa siqhubekela phambili sixoxa labanye ontanga mayelana ngodaba lolu ngevikezayo abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmy3bigmyke3 yoni username yami lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho sabe sikhangela impilo eyaphilwa ngomuyi u Dr Oliver Mthukudzi uhlelo luqala ngo 8 PM bese lugciba ngo 9 PM bona lokho namhla u-Oliver Lisayo ngenjabulo igama lami ngu-Mike Hobe sifakaza omuhle sohlangana ngolwesibili bye bye
siyabonga ke Mike Hobe wothi sikhangele ke ezokholo lwesikristu silontukwameni komo
Sokuyisikhathi sohlelo vuselela umoya igama ngontungami linkomo lamhlanje silomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukuba sibe lethuba lokuba sihlangane njalo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele ukuba kanje uKristu udingana empilweni zethu ukwenzela ukuthi siphile impilo emthokozisayo. Ngikhangale kwabaseFiliphi iChapter 2 insuka kuverse 1 to verse 4. Uyabhala lapho uPaul ebhalela kwabaseFiliphi uthi yena, ngakho ke uba kukhona ukukhuthaza kuKristu, uba kukhona ukukhuthaza kuthando, uba kukhona ukuhlanganyela kukamoya, uba kukhona ububele lesihawu. Gcwalisani ukuthokoza kwami ngokuba la ngqondo yinye, libe lothando lunye, libe lenhliziyo yinye lokuqonda kunye. Lingenzi lutho ngokubangisana langokuziqhenya, kodwa ngokuzithoba litshaye sengathi abanye bangcono kulani. Kakube yilo lalo angakhaleli okwakhe yedwa, kodwa kakhathalele lokhu okwabanye. Siyabonga kakhulu. Udaba luyakhuluma ukuthi lo owayengumkhokheli we-Salvation Army uWilliam Booth wathi sebona ukuba inkosi sisiyamthatha esuke lapha emhlabeni esesifa, wasebhala basebemcela ukuthi alobeleke izigaba lamagatsha amabandla akhe wonke umlayelo wakhe owokucina. Bathi bona abakwazi ngembali bathi thiwa wabhala ibala elilodwa elathunyezelwa wonke umuntu, thiwa wabhala wathi yena abanye. Ngakho nxa sikhangele ivangeli, sikhangele uKristu, nxa singathi siyanciphisa umsebenzi wakhe lapha emhlabeni, kumbe nxa singathi siyanciphisa njalo umlayelo asinika wona ukuthi kumele senzeni lapha emhlabeni, ngingawunciphisa ngithi abanye. Kutsho ukuthi uNkulunkulu ukhangelele ukuthi singazikhangeli thina, kodwa sikhangele impilakahle, sikhangele ukuhlala kuhle, sikhangele ukuthi abanye bayamazi na uJehova njalo sibanceda njani. Abakhokheli abaningi ikakhulu lapha e-Africa uzikhangela yena lemuli zakhe, kakhangeli abanye abantu. Umkhokheli wafunda ngaba lesikhundla, wonke umuntu ahambe emphakamisile, yonke into ibuye kuye ingayi kwabanye. Manje lapha siyabona uPaul uyasilaya ukuthi nxa singenza into engathokozisa uNkulunkulu, nxa singenza into engayenza ukuba abantu bahlalisane kakuhle, yokucabanga abanye. Kulezimpi eziningi ezenzakalayo umhlaba wonke, ungakhangela uyekhangela ukuthi kusukela ngaphi, uzabona ukuthi abantu abafuna ukucabanga abanye abantu bazicabanga bona bodwa. Yikho kusuka kusiba lengxabano, yikho kusuka kusiba lokubulalana, ngoba nxa umuntu ecabanga ngabanye engeke ababulala phela abanye bona lapho, kodwa nxa ezikhangela yena, yikho umuntu uyabe ezimisele lokuthi nikela batshabalale bonke labantu, kumbe bafa ngendlala, kumbe bafa ngokuthi abalamanzi okunatha, kumbe bafa ngokuthi balemkhuhlane abalamali yokuya esibhedlela, kumbe bafa ngokuthi abantu ababa basakwanisa ukuya ezikolo. Nxa ucabanga ngabanye kumele kube umqoka okuhluphayo. Umbuzo esingabalayo ukuthi labo abakhokhela omunicipality bethu, nxa kusenziwa ezomnotho ama-budget, bacabanga abanye na? Nxa thina bakhokheli bamabandla silungisa ukukhokhela abantu bethu, sibelusa, siyabacabanga na, kumbe sisicabanga thina sodwa? Ngakho ngiyalikhuthaza namhlanje ukuthi asicabangeni abanye.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba wegama likaJesu. Siqalisa lo mnyaka sisize ube sibe ngabantu abacabanga abanye. Amen.
Lolove kuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi useni Spanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Yesu kuba lamhla ke uhlelo lethu lamhlanje sikhumbulele ukuthi FC Platinum Khanyazane sisukile phela ku CAF Africa Champions League. Singakagqibi ke uhlelo lethu, sikhangele kanje besikhokhela lamhlanje. Abalandeli bebandla leZanu PF basekela umongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumende zingenzi ubukhohlakali. umbalisi wenjube high school owancedisa abantwana besikolo ukuthi batshengisele emgwaqweni uthi sebethwele nzima abantwana besikolo labanye abantu abamaziyo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. Oliver Lesayo ngokhiphi Sidube ngisithi asidibaneni njalo ekuseni ngo-past 6.